So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-2 bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba lo esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngalaba ukuthi abantu bayaza ku-level lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abantu khulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwe ngamadoda wakumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokuqilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okuthintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi uduko lokuyakhulelwa elizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili. Ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana leminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo. Ma sibheke okwenzakale last year futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisana?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqhubekisela umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo. Ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana le ZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane. I-ZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition. Ngoba uma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana le ZANU-PF. Ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi umele ZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president we-party. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi uGift Siziba lo Mahere lo Promise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokana kunika iZANU-PF amandla abanye ama-veterans e-politics abanjengabonxubela othenta ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So bafana konika izanpefa amandla amakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisayo ngokwalo vele lidivideni kakhulu phakathi awulanto engaphuma engayenza izanpefa yethu.
Manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa?
Ibandla lingaba khona, kungenzeka libandla libe khona, kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona ngonyawo olulodwa kakhulu, kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe. Ngaliba kuthiwa abantu beZimbabwe bayafika kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalukhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwa ngamajority abantu kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare, yiyo iproblem esinayo. As long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare, kuzaba nenkinga enkulu kakhulu. So ukuthi akukho lapho kuyiwa khona, kuzohlala kunjeyanga njenga nokuthi kukhona. And i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition, ngoba ngeqiniso likhona abakafika esimeni sokuthi bathi sebezimise ukuthatha umbuso. Ngabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU PF, kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central, uChief Superintendent V. Nkomo, ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli kobulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola emelika alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamachumi amahlanu US $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Bonga baba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolisi yeZimbabwe is a partisan police, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, the Constitution is so broad than the concept of imop. Ama police abapho ngokusinikinwadi yokuthi demonstration yenu yamhlaka 2 January I need ama requirements awe imop. Imop and IPA kundiphosa ka Jonathan as chiana. So those are they are just ama establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngavafuna ukuthi I passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophumelezwe uyake elalo, whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama-borders. Umthuli Ncube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament, uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma. That's what we want to stop. Ukuthi Home City lapha eKobulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthokazi ze Republic Party siyavuka sikhona pa. We know they are trigger happy, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa?
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in ngendlela eyiyo. As citizens, we have got the responsibility authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying, the state through the police, through the justice system, sifuna ukwenza intando kayiphikiswa. Hayi, asoze sikuvume lokho. Umnangagwa is the president of Zimbabwe, is only a temporary holder. Where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as kubona ku ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as it is with the government, there is a conflation of state and party activities. Izane emisa zonke izinto. Sibabonile abantu bezanu be demonstrator e embassy ye Palestine. Bekhokhelwa ngubaba uChris Mtswango. Yethi bona impi esePalestine is not good. That we condemn impi lena with all the contempt it deserves. But thina abantu bemathebelele izana ayivumi ukuthi sidemonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegugura huni abanjengomnangagwa loSidney Sekaramai kwabathonisiswe ku-International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi sidemonstrate even ukuye eBhalagwe beyasiyabisa. So we are saying, no, we have got the authority. Bona nxa kukuthi bathembe ukuthi bazasibulala. Into esikhona thina yikuthi abavuli lapha namhlakathu lokho angekuphumputi abavuli. We are going to lead from the front as the leaders of Inkwakazi Republic Party National Interim Committee. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo besicelele bandla le-MRP ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eyiWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaxhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso ye-WHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuchiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana AX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edrobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanye manje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120-hour watershedding but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-watershedding. Sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kokwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bengalomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengoba ngisaza kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyi yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izinto ezisibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izinto sezibuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibe sesibonga kona siyakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobo nzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ungazinanzelela njengemakethi koBulawayo laphana kwakunganjani kula bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungagayela ku-CBD laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwayathola kodwa ajikela khonaphana andiyena so sikhathi-ke sizazama ukuthi kathe sike njengoba sesilamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-five sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisa ukusigoqelela abantu bakhonapha abanye abakhona pha sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo bona labo amanye ama-councillors-ke asijoyileyo ebandleli busayo
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansela ka Ward 9 koBulawayo obixoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
mbingelele enkundleni ngintilitshona njani basakazi hayi basakazi isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhanya kale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba lawo le party yakhe ebizwa ukuthiwa yi-Triple C kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi edle lapho ongasebenzanga khona cabanga ukuthi elakhe ikhanda likhulu kakhulu uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakhe ikhanda kunokuthi ebelokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza kodwa-ke hhayi umbuzo yikuthi-ke Chabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu leyo owayidlayo bisela imali yezano leyo owayidlayo ngoba lokho okwenzayo ngelinanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu
siyabonga amazimbabwe amahle sithemba lungene kahle eminyakeni omutsha ka-2024 siyabonga sithemba ukuthi soqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikeza nayo imbono ngekusasa elitsha lezimbabwe siyabonga basakazi bethu Studio 7 masenga lapho koBulawayo iphumule emadonkeni
hawu mbingelele kakhulu ngentokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kwindawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare abanye abaseSouth Africa abanye abaseZimbabwe ngibingelela abafowethu odadewethu kunye labomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilileyo kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalowo nyaka esiwugqibayo kumanje kodwa bese ngithi-ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo ngakho-ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle azisethule izindaba ngiqhubeke senza njalo King Moyen wakwaNdlovu
Studio 7 njani mbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku-Studio 7 sithi ngithandani ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba ngabe niyaphila khona ngaphi e-America ngiphile kubo-Dubai liphile kubo-Zimbabwe liphile ngaphi e-South Africa nabo-South Botswana ngiyababingelela igama ngophaqhuma uphethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke mngiyeleni umama wakwami ekhaya laphana ntsholotsho ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni. Ngithi ngizithandane nonke niwena nakumusha.
Studio 7, siyabonga baphathi behlelo, siyabonga kakhulu, sigqile umnyaka omusha, philile umndimi osigcinile. Noma bakhona abantu abanjengoChabango abangafuni izinto ziphumelele, kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndimi asinike amandla. Konke abakwenzayo kubi, abantu bayabumba bona bayadiliza. Umlimi esinike amandla ukuthi siphumelele, lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele, liqale kutsha, siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha. Siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo, sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile, abanye abawufikanga lo mnyaka. Siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana, abantu babambane lapho bakhona, balwe belwela into eyodwa, khiphe izano kuphele eZimbabwe. Into esiyikhangeleleyo esifuna ukuyilungisa leyo, ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphe izano. Siyabonga kuphela umlimi asinika amandla, singaphela umoya. Siyabonga
Studio 7, basakazi wethu abahle kakhulu, siyalivingelela. Ngisithi ngathi lingangena kakuhle nyaka nomtsha. Nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona, izizalwane zonke zaseZimbabwe. Sijabule kodwa sibuye sizigade, sizilimite, singene eminyakeni omtsha siphilile, siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu. Ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7, amazwi akhe mahle kakhulu, amazwi akhe ayakha.
Sanibonani bathwakaza bahle. Yayi, siyabezwa oMalakhe Inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo, bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu, futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu. Yebo, siyakuzwa baba uMalakhe Inkomo, uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi uStudio 7 akakhulume nominister wamaphoyisa uPaul Nyathi, akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution, ngoba lokho esikubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amaphoyisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni. Kanjani? Ngoba i-permission letter bazoba bayitholile, bahamba nge-permission letter, kodwa kumane kufike nje amaphoyisa abachithize bathi bafuna lobo. So angithi amaphoyisa wona kumele eze laphana azolinda, azolinda uDlakela mali uzoqala, hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni. Yinto lena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo, ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeze abantu. So sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolisa boStudio 7, uke nikhulume naye sizwele ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani, ngoba siyakubona phela kuyenzeka, kodwa abebandla eliphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo. So sicela lo ubaba lo akakhulume lapha kuStudio 7, silalele.
Yep, Africa man, kyabonga Studio 7 indaba zenu ngazonke izikhathi. Tinkosi kuhosisa umnyaka omutsha, niqhubekele sinenze izindaba ezimnandi. Ngingenelela bonke abangazi ngegama lenkosi Philani, libusiseke. Ngingenengane zami uhle wenkosi Khumalo, ntombi zinhle Khumalo, ntombi futhi Khumalo, noDumelo Khumalo, ngiyalibusisa ngegama lenkosi yethu Jesu.
Talibonani Studio 7, ndingelela abasakazi bonke uStudio 7 abalaleli sithi yepi umnyaka omutsha. Ngibingelele logogwami khona lelibhale ngwalongwalo kwancipha umpholisa. Ngisithi njani gogwami lapho, ungene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho? Hhayi, siyabonga
Studio 7, siyabonga balaleli abahle, basakaza abahle nabalaleli. Okokuqala, kanti icala leli legugurawundi lizothoniswa kanjani ekubeni benzinto waphinda belijaji ayiphume ezandleni zezinduna lomnango wakho, ayiphume iye kwabazimele bakithi, bantu bakithi? Okwesibili, gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi, kuyekela nento zami.
Okunye bakithi, bantu bakithi, sicela nisikhuzele uMalakhe Inkomo. Unkomo nimkhuzenini impela, aziphathe kahle, engaziphathi kabi. Izanu le kade baginya abantu sibhekile. UMalakhe Inkomo limkhuze kakhulu. kakhulu bantu Studio 7. Ngimtshela ukuthi unyathi uthe kuzeka umkhaya wakhe. Umkhaya wami ngempela usuke phela phosi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise. Yeah, engajabuli azadlulise. Siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi. Kodizano kade ibasebenzisa abantu, bayisebenzisa okwechapisi, okwechingama ngesindebele. Ibuhlafuna icede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo. Siyakuzwa masimamela Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe, yonke into iright. Ayikho into eright Malaki, ke uqamba amanga yekela ukudlala ngabantu wena. Uhola imali ezano udle lokho okudlayo, ungakhuluma amanga. Izinto ziyabhede eZimbabwe le. Okhulumayo ngunyade again ngise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo Malaki Nkomo. Cela nimdlulisele lento le. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi labalaleli bakithi, siyabonga ngelisenzela khona, kodwa siyacela ukubana ke lisifakele lisichasisele sizwisise kuhle. Sizama ukulendelela indaba le ephethwe yisadakhi lapho lithela thola amaqinisa. Cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle, asizwisisi, njalo sicina sesizwa amanga lamaqiniso. Thina siloyisa ukuthi isadakhi ayikhokheli ukuthi kwezi ama-elections amatsha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezimelika, ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza, kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli, uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilweni, ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica. Angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya, ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo. Abantu abaningi besithi hayi cha, lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide. And I think ukuthi for i-America, for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi, I think sizobona eqala lose support. And angaboni ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho. Ngibona ungathi mina uBiden uzohlehlela. Sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas, bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians, ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi, bathagethe ama-terrorists e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kuwona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu, ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America. Abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina, singisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine, bathi but Biden sakuvotela, kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu, angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangela ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwamapassport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.